Ngiyakholwa kande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lo ngumnyaka wokhetho lwama general election lapho kukhethwa khona ama council ama members of parliament kanye lambo lo president and njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesa uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho electoral act ngenxa yakho lokho ke kuqhakathekile nxa sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama election kufuze uthe phathwe njani thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngeletho kanye lelezana uPF kuqhakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani so besilandeke ukuthi uzihambi njengo minister osowa introduce ibill eParliament abekwazi ukuthi lati silomcabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani yikho akade siyambonisana laye sisiyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma elections lawa landelayo in terms of umthetho yilokho lalokuyana
liphethe yini udaba lwe voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyala layo eyi electronic version kumbe le etholakala ebulenjini likhulume ngakho yini
ivoters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso uhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhathana siyabe sikubona ngenye indlela so lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uziyamba kade buye leqembu lakhe likhokhela elikade likhokhelelwa ngo deputy Attorney General uDias oqhisane labo ngakhona ukho sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakala izabonakala phakathi na kwamalanga amalutshwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwakuqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye oza khonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuze sizilungise sise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yesifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelela ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lonxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni.